kuzaqalwa kuhlatshwe bona laba ama health workers kuzaba lama teams ayi-4 mobile teams eziyabe zi each team ilabo mongikazi abangu-5 abazabe beqalisa ukuhlaba ngomvulo. Then ama centers ethu esilawo kulempilo hospital, kule UBH, kule Ngutsheni, le Mater Dei, iye sizabe sinawo ngonalawo. So kuzabe kusetshenzwa ngalona lolo hlobo kuncedisana bonke abezempilakahle, abekhansili kanye labegovernment. So ngingathi singukhansili sile ndima enkulu kakhulu esingenelana layo kiyo ukuthi sisebenze lo msebenzi ukuthi kuhlatshwe. Kuzaqala ngama public health workers wonke awezibhedlela zona lezo engizivalileyo abakhangele kakhulu zonke indawo zona lezo, ama private sectors kanye laba abegovernment nabecouncil bonke abasebenza ku-health department yibo abazaqala ukuhlatshwa.
Njengabezempilakahle kobulawayo lizwa njani ngokuqala kohlelo lokuhlatshwa kwabantu lolo?
Siyawamukela sibili ama injections lawa sefikile ngoba umkhuhlane lo ubususethusile njengobulawayo and singena eyinye indlela eyokuthi singathini ngaphambi kokubana simelele abaphathimandla bozomhlaba wonke labe government yethu ukuthi kube khona usizo lonalolo lwama injections akhona. So njengobulawayo siyakwamukela sibili sile njabulo ukuthi asezafika ama injections lawa ukuthi ezoncedisa
abantu. Kuyini lingabakhuthaza khona?
Sikhuthaza abantu ukuthi nxa sokuvulelwa kwi-public abantu kasihambe nini abantu behlatshwe ukwenzela ukuthi umkhuhlane lowu ungani unganjani ungadeda.